Πώς έραβε τα κανάτα.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 15 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
abantu bebehlala bekhuluma insuku ezedlulileyo besitsho ukuthi ukuvumela abantu bebehamba-hamba kuzasilethela uhlupho njengelizwe.
Kubhubhe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South izolo, okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilesi sifo elizweni likhuphuke liye kumachumi amabili.
Vele into azihloko esikhuluma ngayo sizama ukubabonisa ukuthi no, ukuvula kwezikolo ngalesi sikhathi awurayithanga, asineni mbijani ukuvula isikolo.
Uhulumende uthi usezaqinisa njalo ukuvalwa kwelizwe ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kakhulu. Uthi izikolo lazo kaziseyikuvulwa mhla ka-28. Umasipala wakoBulawayo uthi uphakathi kokucwayisisa imbangela yokucathuka kwezakhamizi zeLuveve lapho okubhubhe khona abantu abalitshumi lantathu ngenxa yamanzi angcolileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South izolo, okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilesi sifo eZimbabwe likhwele liye kumachumi amabili. Ugatsha lwezempilakahle luthi umufi ubengumntwana. Luthi njalo abantu ababanjwe lomkhuhlane izolo bangamachumi amathathu. Lokhu kukhuphule inani labantu asebebanjwe lomkhuhlane elizweni laya kunkulungwane elamachumi ayisithupha lane 1064. Abalitshumi lane babantu laba bavele emazweni abalisa eleSouth Africa, eleBotswana, leSotho kanye leZambia. Abalitshumi lasithupha ngabatholele umkhuhlane elizweni. Abafunyanwe sebesindile izolo bangamatshumi amahlanu lambili 52. Abangamachumi amane lasishiya kalolunye babo izakhamizi zakoBulawayo, kuthi abathathu ngabahlala eMathebeleland North. Uhulumende wazise izolo ukuthi usezaqinisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Wazise njalo ukuthi izikolo kaziseyikuvulwa mhla ka-28 kulinyanga njengalokhu obekuhleliwe, kodwa uthe imihloliso izaqhubeka. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli zindaba ukuthi izinqumo lezi zithethwe lidale labaphathintambo elekhabhinethi. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula iziqondiso eziqinisa ukuvalwa kwelizwe yilobanini. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Abantu bebehlala bekhuluma insuku ezedlulileyo besitsho ukuthi ukuvumela abantu bebehamba-hamba kuzasilethela uhlupho njengelizwe, ngoba lo mkhuhlane ungakafiki esibangeni sawo esiphakemeyo, kodwa abaningi bebekubona ukuthi uzafika leso sigaba. Amadokotela amanye bekutsho lezi inhlanganiso lezakhamizi zikube ukuthi hathi bo siyavuma njengelizwe siyalamba siyafisa ukuthi sengisihambe sivula amabhizinesi singene edorobheni sidinge lokhu lalokhu yena kodwa abantu besitsho ukuthi yebo kuhambe lanxa kunjalo kuzasenzela ingozi yokubana sibe kulumumo ukuthi igciwane liqanza inyathelo elithethwe nguhulumende liqondile but aluba uhulumende wayehle walalela wamfanele kuqaliseni kwenzeka ukuthi igciwane leli ngingali inqandwe kancane kodwa kwalesi sikhathi kulinyathelo eliqondileyo angikholi ukuthi ukhona umuntu ongaphikisana nayo kwalesi sikhathi abantu sokufanele sincedisane sisebenze ndawonye njengabantu njengesizwe sihloniphe konke okuthiwo ukuthi ingahambahambi lokuhlala sifake amamaski lawo konke okubaliswayo social distance le misebenzini kube njengalokho njengesizwe sesisengozini yokubana lo mkhuhlane ungasiqeda sonke njengesizwe nxa singananzelelanga
ukuvulwa kwezikolo lakho sokumisiwe okwesikhatshana obekuyikho obekukhankaselwa ngababalisi labanye abalwela ilungelo loluntu singathi linyathelo elihle yini le
kulinyathelo elihle ukuthi uhulumende sezowazibonela uhlubo nje ukuthi kwesikhathi uhulumende ungathi uyaphuza ukubona ngoba ufuna ukwenza njengothomas siyabona amanye amazwe avula izikolo ngoba lo hlupho abuya futhi avala thina njengezakhamizi lelo linyathelo lokuthi izikolo zingavulwa zimiswe lowo mhla ka-20 obesifakiwe kulinyathelo eliqondileyo ngoba lizavikela abantwabethu livikele ababalisi libuye livikele lezimuli lapho kuvela khona ababalisi livikele futhi lezimuli lapho kuvela khona abantwana ukuthi leli gciwane lingamemetheki even umnyaka ozayo u-2021 izikolo zingavulwa abantwana baqhubeke besiye esikolo kuphela nxa lumkhuhlane usithe wenqatshelwa kumbe wenelise ukuthi uthola limithi kumbe kuthe wenelise ukuthi unqanda ukuthi ungamemetheki yebo kambe sokuthi ababhala imihloliso bazaqhubeka bebhala kodwa la sibongela sonyathelo elihle ngoba la imihloliso ingabhalwa lobanini ngakube kuhle uhulumende ahlamise yonke into ngoba the sekubhalwe kwamahlomhloliso kuthi abantu abezayo behambahamba begada amabhasi lababalisi bona ababakhangeleyo abantwana abantwana bephuma laphana ukuthi baziphatha njani uzathola ukuthi sebehamba bonke sebeminyana kuma abantu abakwelatshwa so-ke uhulumende kulelo nyathelo ngawo bevumele ukuthi hhayi so kula maphepha angatshengisa ukuthi lumuntu hhayi ulo hlupho lolu afuna ubana ingcethwa ngayo bese kuye emapoliseni umuntu kuthwala incwadi yokuthi kube le mota nxa izisobo zile mota kumbe nele mota abantu kathesi abazifundise ngokumemetheka kwegciwane ukuthi omunye lo munye kahlale emzini wakhe
abanye bacabangela ukuthi mhlawumbe uzama ukwenqabela ukutshengisela lokhu okuqoqwa ngabanye ekupheleni kwayonale inyanga uJulayi 31
well uhulumende weZimbabwe unguhulumende ongeke wamphikela balendlela zabo eziningi ezijiyeneyo ezokuzama ukuvayela kumbe ukuncindezela izifiso zabantu siyakwazi ube lingakhuma ngokutshengisela kukhangele ukuthi besemadolobheni amakhulu iHarare layenale ibulawayo kodwa yela nxa kunjalo ingqondo emqoka yikuthi impilo zabantu azivikeleke ikakhulu kulo mkhuhlane we-COVID-19 leyo indaba emqoka esingeze sayibalekela kungenza le ngxenye usevuma ngoba vele sefuna ukuthi achaye inyoni ezimbili ngelitshe wani inyoni yokuqala kuyikuthi genuinely okwesibili eseganga futhi uhulumende ukuthi ancindezele abantu ukuthi labo bengaqhubeki betshengisela lokho kungenzakala kodwa-ke sanibasi kutho yikuthi amanyathelo athetheyo ancedisa ukuthi isizwe sivikeleke ekumemethekeni kwalo mkhuhlane ongakatholi umuthi okwalesi sikhathi
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 kunjalo nje ababalisi bathi uhulumende wenze kuhle walalela inkuthazo yabo yokuthi izikolo zingavulwa mhla ka-28 kulinyanga ngoba lokhu bekulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus kodwa bathi bakhathazekile kakhulu ngodaba lokuthi uhulumende ufuna imihloliso iqhubeke Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosazana nokuthula Hlabangana
Vele into athi sihloke sikhuluma ngayo sizama ukubabonisa ukuthi no uvula kwezikolo ngalesi sikhathi awurayithanga asimeni mbijani ukuvula isikolo siyathaba ukuthi sebeze bakubona but asithabanga ngezinye indlela because isikhathi sesidlalisiwe ngesikhathi esiqala ukubatshela ngaso ukuthi asimeni ukuvula aluba sesilungise okunye khathesi but bona baqale ngokungafuni ukulalela baze babona ukuthi hayi umkhuhlane lo solokhu ungezeleleka yikho bayenze bazi bathi hayi asimeni but kuyukuthi aluba balalela kuphela and sile hope ukuthi ngokuya kwesikhathi or in future uhulumende wethu uzakwanisa ukuthi avule indlebe alalele nxa inhlanganiso ezimele ababalisi zibanika iadvice ukuthi lokhu akukabi right asimeni mbijana.
Yebo, uhulumende uthi izikolo kaziseyi kuvulwa mhla ka 28 kulinyanga, kodwa uthi imihloliso ebivele ihleliwe izaqhubeka. Kuzasebenza njani khonoko?
Mina ngibona ngani kuloku kungani sokungikhonfusa ukuthi lizathi sesiphospona ukuvula komuntu wonke kodwa kuphinde kuthiwe ukubhala akuqhubekele phambili. Why ngisitsho njalo ngithi umkhuhlane lolokhu ukhona ukubhala kwabantwana, is the same children ade kumele bevule kodwa lithi bengasavuli kodwa kababhale. Kungani kuyakhonfusa okuyi-statement kwakhona? But thina we are saying i-exam le ayiphospone layo ngoba into le esidila layo umkhuhlane okwanisa ukubulala. So why are we sacrificing the teachers and the students by saying ababhale mhlolisi? Sithi lapha sokungani sitho teacher labantwana ababhale sibone ngabo ukuthi kuzahamba njani. Thina njengenhlanganiso sithi hayi lamazamanishi lawa aluba ayama ngoba umkhuhlane lowo asomkhuhlane okudlala ngawo, umkhuhlane okwanisa ukuthatha impilo zamantu.
Bona abafundi okuthiwa kumele babhale imihloliso kodwa bengayi esikolo, lingathi bayaluthola yini ulwazi olwaneleyo? Bayafunda ngemfanelo kokuthi bengaqhubeka ngezifundo zabo kuma online classes lapha?
Sonke siyakwazi ukwenzakala eZimbabwe, especially nxa sikhangelela izikolo ezikahulumende, singakhulumi lezi ezi-private, lezi ezidurayo. Sikhangele ezikahulumende ngokwazo, akulalutho olwenzakalayo. Abantwana thi sibahlezi ezindlini, akula communication evela ezikolo inika abantwana ama-homework. Ungakhangela wonke ama-secondary ayi-government khathi esikhuluma nje, zingaki izikolo ezilokhu zilama-phone number abazali ayiwasebenzayo. For example, nxa kuthiwa abasendela abazali ama-homework ku-WhatsApp, umzali lokhu awangenayo umbe form 1 umntanake, it's the same phone number and I look at a renewer. So to me ukuthi thiwa sithi abantwana laba besezindlini bebefunda kuma government school akula nto enjalo, akula kufunda kukhona. And the online learning sonke siyakwasitshoni ithi ukuthi umzali lesikolo babe bevele bele data lokuthi teacher bethumezela abantwana ama homework and khonokho akwenzakali ku government school. Nakhuma into engiyaziyo ngumbalisi nginje, akula communication ekhona, sila access zama number abantwana ukuthi uthi uyathumela umsebenzi ngoba abazali bezothatha umsebenzi. Abazali bese bekhangelele khona ukuthi nxa zizavulwa yikho sizahlangana khona laba. Abantwana laba sebelenyanga phose ezinhlanu bengela teacher phambi kwabo, bengela muntu obancedisayo, and ukuthi sithi bebhala mnambona sibili i-disaster senzakala.
Unkosazana Nokuthula Hlabangana yisiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Umasipala wakoBulawayo uthi uphakathi kokucwayisisa imbangela yokuxathuka kwezandla zezakhamizi zelokitshi leluveve lapho okubhubhe khona abantu abedlula ithumi ngenxa yamanzi angcolileyo kumaviki asanda kwedlula. Izakhamizi lezi zibikwa zisiba lamabala amnyama emzimbeni njalo ziyaxathuka. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Thina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sasivele sikukhulume kudala ukuthi uhlupho oluseluveve loluyana lukhomba kakhulu City Council. Ngokunjalo-ke nxa sethumele omongikazi ukuthi bagijime baye khona phana abayibo abasebenzela u-City Council, sikubona kuyinto enhle njalo sikhangelela ukuthi basinike impendulo eqondileyo ngoba abantu labana bayagula kabasiki ukuthi bangamachapa njengalokho kwakukhulunywa ukuthi bayehlule kugezisa amabhakethi. Umkhuhlu ukuthi bachekhwe kukhanya ukuthi kambe amalive imbiva imbe singathi izibindi kazilimalanga yini lezinso kazilimalanga yini ngoba kukhulunywe ukuqaleni lapha ama results ayangantwa ayathu uzabangela ukuthi ekugcineni abantu labana izinso zicollapse abantu okuzabangela ukuthi abantu abaningi bafe nxa isithi council ingakunanzelanga khona konjalo lokhu iphikisa isithi yona kayikho khona khona kana kwenzakalayo ukuthi amanzi okunatha lamanzi awengcekeza yesuka kuhlangane yikho kuloku kubangela umkhuhlane lelo kusiyibona imemetheke siyaphambili khonapha eluveve ku-ward 15
baningi okunganani abantu asebexathuke izandla ngenxa yamanzi onani
inani labantu singeke sibe lesiqiniso ngoba ukukhanya kuloko kusiya phambili kodwa ke sicina besizwe kuthiwa kulabantwana lezalukazi nje kathi sesiqalisile ukujengisa lowo mkhuhlane inani belingafika pho sabahlanu so ngingazi kathesi ngikhuluma ukuthi ngabe sekunganani ngoba ukukhanya inani lakhona lokhu lisiya liqhela lisiya phambili okubangela ukuthi sizwe kuthiwa ugatsha lwezempilo khona phana ku city council solugijimelwa khona ngalo ukuthi bayebona ukuthi kwenzakalani
sizwa kuthiwa kula abongikazi asebethunyiwe ngumunicipala ukuthi bayohlola okwenzakalayo ungasitshela ukuthi libona kulinyathelo elifaneleyo yini leli kumbe kukhona elifuna kwenziwe ukuze kulungisiswe lolu daba
uhlupho lodubo oluthinta lamanzi kuwa 15 eluveve lokhu lisiya liqhubekela phambili ngoba uyananzela ukuthi kathesi sebekhona abantu asebebhonquka izandla kuthiwa ke laba ababhonquka izandla ngabantu abayibe abaqala ukusebenzisa amanzi akuqala lawa ephuma empompini la amanzi ayekhanya engcolile ehlangene lengcekeza yezambuzi ngokunjalo ke yibo sibili esibazuleyo ukuthi baphakathi kodubo baphakathi kohlupho lokuthi izandla zabo sezilokubhonquka njalo sicabangela ukuthi ngumkhuhlane omkhulu mhlawumbe phakathi emzimbeni
umnumzana Thembelani Dube ngoyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uthwalelwe kwele China ngeviki edluleyo lapho elatshwa khona isifo esingaziwayo. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi owake wamela isigaba seHurungwe West edale lePhalamende njalo elilunga leZANU-PF uMnumzana Keith Guja kaseko. Ithi uGuja ubhubhe ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane. Soku yisikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani, salbonani basakazi beStudio 7 kanjalo nabalaleli bomsakazo. Igama mina ngumthenjwa isibongo uNdlovu ngokuzalwa ngilaphana iPlumtree. Ngithi angiphawuleke ngezinye zezinto engizibona ezisenziwa noma zisenzeka ngalesi sikhathi. Siyazi ukuthi namhlanje eZimbabwe sikulesi simo esikusona ngenxa yombuso weZANU-PF oqale ngo-1980 kuzofela isikhathi ngokuwisa i-economy lokuhlukuluza abantu. So ke kulombhikisho lohlelweyo mhla ka 31 July engicabanga ukuthi ngokwami kubona kulilungelo lomuntu noma nguphi njenge sizalwane saseZimbabwe ukuthi nxa kukhona okuthize angayineliseki kahle ngakho abe nalelo lungelo lokuthi aphume abonakalise ngokudemonstrate ukuthi kukhona okuthiza afisa ukuthi ngabe kuyalungiswa. Sibonile iZANU-PF uma isenza i-anti corruption demonstration yayo akho umuntu owayiphazamisa ayizange ethuselwe umuntu. Kodwa ke engikunanzelelayo ukuthi emaqondana la lokukutshengisela lokho kufanele kwenziwe sesibona kuphuma amagama angathi aqatha kakhulu ebhekiswe ebantwini labo okufanele bayenze leyo demonstration. Ngizengezwa laphana Shina Masa, spokesperson says Zanu, sikhuluma ukuthi uzafisa nokufisa ukuthi uChamisa ayilide leyo demonstration ukuze bambone sokuthile singaziyo ukuthi yikuphi lokho abafuna ukumbonisa khona. Ekungixakayo ukuthi njengalokhu ngizwile ukuthi i-organization noma ilena i-demonstration le organize ngama civil organization. So ukuze ukukhulunywe ngoChamisa specifically asazi ukuthi udaba lolo luqhamuka ngayiphi indlela. Bese kuthi lapha ngizwile umnyangagwa ekhuluma ukuthi yena bafuna ukuqeda i-corruption babamba amasela amancane amakhulu. Kodwa ke into engixakayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe uyazi ukuthi i-corruption into ezanu iqalwe izanu njalo yenziwa izanu. Izanu nje yona ngokwayo vele i-corruption ngokwayo. So ke asazi ukuthi bazayiqeda njani i-corruption njalo kube ngabanikazi bayo.
Ngilibingelela lana khona ngaphele bambizi isimbi emazweni ngithi kulibingelela ngezindawo hlobo zikaThixo ngithi kulibingelela ku studio kanti ke ndikhuluma lo Ncube uSimon eseBotswana lapha hlobo zikaThixo ngilesikhalazo esikhulu kini balaleli lani elibambizi isimbi emazweni umkhuhlane lo ukuze siwunqobe hlobo zami abantu kabame lapha bami khona ukuze siwunqobe lo mkhuhlane ngoba kathesi imali lokho livumela abantu bengena emabhoda livumela abantu behamba emazweni bevumela abantu bebuya still akulancedo lokho kotilile abakwarantali bayenzana akulancedo abantu kufuze beme lapha bama khona labo bangamadouble up bayachaya amadouble up bayangena bayadiporta bayachaya idouble up futhi bayabuyela umkhuhlane vela ngokuphela izihlobo zami kodwa sicela ukuthi uhulumende ezama ukubamba amabhodi ukuthi abantu vele amabhodi akungabi lomuntu ongenayo vela kwelinye ilizwe akume nje kungabi labantu abangenayo kunyuza angcono kungele izimoto zokudla nezimoto zedizili nokunye nje okuqakathekileyo nothi lokho ukuthi abantu bephonge ukuhamba nje kuthiwa bayavalela bayavalela. Ngiyacela zihlobo zami ngicela ukuthi lingincede kakhulu izihlobo zikaThixo ngoba lokhu shiwa kuzisa usizi kakhulu kuzaphela abadala abangelacala bephele inyanga omkhuhlane ngendlela zokuthi kufuze ukuthi sinanzelele izihlobo zikaThixo ngingela amaningi mina ngithi nantiyana selimathunzi seliyoshona.
Studio 7 family lijani unyathi Mathebeleland South. Yeah, just a commentary on the current situation that's prevailing in Zimbabwe. Khona sesisiyeqinisweni ngubani ongamsola umntwana eZimbabwe nxa engathi khona na ufuna ukwenza ama demonstrations nxa izinto zingalona lobuhlobo. I mean, how can someone pay umuntu a paltry sum of less than $5,000 and then abe sekhweza ama hospital admission fees to $15,000. Then next to that, abe sekhweza ama fees ama colleges to around $19,500 and yet abantu kuyibo kumele babhadale lezo zimali for abantu abangabe beseyiba admitwe ezibhedlela kumbe basema colleges ngabantu abaholiswa something less than $5,000. What kind of a leader, honestly? I mean, I seem to remember not very long ago a campaigner UED, he said he is a listening president. So my question would be, ubu listening president bungena ngapi? Ngoba kathesi namba abantwana bayakhala ukuthi hayi baba sibone li plan sikwanise ukuphila labantwana, and then esikhundleni sokuthi address whatever abantwana abakhala ngayo, the only thing akwazi ukukhuluma ngayo ukuthi sokumele babotshwe abantu ukuthi bafuna bavukele uhulumende, bafuna ukugenqa uhulumende. Angikwazi ukuthi is that the democracy he was talking about? Is that being a listening president akade khuluma ngakho yini?
Bobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika loweTurkey bakhulume ngocingo izolo bavumelana ukuthi bazasebenza ndawonye emizameni yokuqeda impi yakwele Libya. Kufe amapolisa kwele Azerbaijan ayisikhombisa lo muntu makaza oyedwa kanye lamapolisa aseArmenia amabili izolo ekulwisaneni okuqhubekayo phakathi kwamazwe omabili.
sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ozancintisa kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo lamademokrats umnumzana Joe Biden izolo wethule umhlahlandlela athi uzalandelwa nguhulumende wakhe ekulwisaneni lokuguquka komkhathi alubana ethe wanqoba kulolu khetho. UBiden uzancintisana lomongameli Donald Trump yena olilunga lebandla lama-Republicans. Uhlelo lukaBiden lolu lulendleko yemali engange-$2 trillion. Esethula lolu hlelo, uBiden usole umongameli Trump esithi ungumuntu owala ukulandela ubufakazi besayensi obuveza sobala ukuthi umkhathi uyaguquka. Uphenyo osolwenziwe luveza uBiden enqoba umongameli Trump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Ukhanya uBiden uyakhokhela lo wama-Democrats. Nxa behlolisisa behlola bebuza abantu uyakhokhela. Engibona ngathi nxa kungazange kube lokunye ukuguquka okungaba khona, ubuguquka kwakhona kwenzakala masinya masinya, inyanga zona eziseleyo kungaguquka kuphinde kube ngokunye. Kodwa nxa kungazange kube khona ukuguquka okukhona, kukhanya ngathi uBiden uyawina le indaba yama-election. Yikho ke okukhanya ngathi khonapho kuzamela ukuthi engxenye laye akhweze umdlalo wakhe ukuze aqhubeke elida khonapho kuma-polls wona lawo. Embona ngathi kwenza akhokhele, kungathi khonapho umongameli uTrump lapho achaywe khona kakhulu kwizinto ezimbili ezintathu. One, ukuthi ubekhangelele ukuthi uzabamba leli khadi le-economy. Manje ikhadi le-economy selibulewe yilokho okuthiwa yi-COVID, lokhu umkhuhlane lo usulihle walitshaya walibeka eceleni. Kuthe khonapho engathi uthi abantu kakuvulwe ukuze ikhadi lakhe lelana livuke, basebezebulala lo jaha lo uFloyd. Kwasa kuqala ama-demonstrations la ahlanganisa umhlaba wonke. So ke angiboni ukuthi yena usagijima ngaliphi ikhadi khonapho uTrump, yikho kumhluphayo. Manje kuzawuthi esenza njalo kasazange abuye futhi akuphathe kuhle owento wakhona.
Nxa uzavota labanye obaziyo, lizavotela bani? Bathi bazavotela bani la?
Bonke bakhanya okwakhathesi njengomanjile ukuthi nxa kuyikuthi akusoze kube lenye inguquko engaba khona phakathi kwalezi nyanga eziseleyo, bonke bakhuluma ngokuvotela uBiden. Bekhuluma ngokuvotela uBiden kuyilokhu kungathi lo mbuso okhona lo mongameli okhona ungathi usedinisile indlela aphatha ngayo, indlela akhuluma ngayo, indlela akhangela ngayo izinto. Yikho kungathi kudinisa abantu ukwedlula okunye konke. So ke khonapho ke ngibona ngathi bonke abantu bazavotela uBiden, ikakhulu usendo lolo lumnyama nxa angakhetha kuhle, ngoba ukakakhethi ukuthi afake ozaba ngumsekeli wakhe i-running mate yakhe. Wayethembisile ukuthi uzakhetha umama. Yikho ke umama wakhona abantu ngathi bathile khathesi ukuthi bathile ukuthi babone ukuthi ngumama omnyama kumbe ngumama omhlophe, ngoba ipolitiki yalapha e-America khathesi isingathi iphethwe iyona le into okuthiwa yi-racism kakhulu.
Umnumzana Rafael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South izolo, okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilo mkhuhlane elizweni likhwele liye kumachumi amabili. Asebebanjela umkhuhlane labo bakhwelile baya ku-1064. Uhulumende uthi usezaqinisa njalo ukuvalwa kwelizwe ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kakhulu. Uthi izikolo lazo kaziseyikuvulwa mhla ka-28 kulinyanga. Umasipala wakoBulawayo uthi uphakathi kokucwayisisa imbangela yokuxathuka kwezakhamizi zeLuveve lapho okubhubhe khona abantu abalitshumi lantathu ngenxa yamanzi angcolileyo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.